Indaba yethu lamhlanje uqhubekela phambili ukuxoxozela kubandla lesano PF kulabanye abathi sokumele kukhetho omunye wabasekeli bakamongameli okumele abe ngowesifazana. Inhlanganiso eziningi zithi abantu abaningi kababhalisi kugwalo lokuvota ukwenzela ukuthi bavote kukhetho oluqakathekileyo oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ikhansili yedolobho leGwanda ithi izaqhubekela phambili ihlawulisa abantu idola umuntu munye ngamunye abafuna incwadi esitshengisa ukuthi bahlala ngaphi ezisetshenziswa ukulobisa amagama kugwalo lokuvota. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamuhla kuyini okwenza ukuthi abantu abaningi ikakhulu abatsha ukuthi bengayi ukuyabhalisa kugwalo lokuvota kuhlelo oluqhushwa yiZimbabwe Electoral Commission. Kwezempilakahle sihlolisisa okusetshenziswa ngabesifazana ukunqabela ukuthi bengabi lesisu. Salethulela ezemidlalo ngesikhathi kungabonakali kahle ukuthi yiliphi iqembu elizathola isicoco se-Castle Lager Premier Soccer League lonyaka. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokubhalisa kwabantu kugwalo lokuvota olwethulwa yiZimbabwe Electoral Commission. Baningi abantu abangalobisi amagama abo kugwalo olulotshwa yiZimbabwe Electoral Commission. Kwenzakalani? Thumelani imilayezo lenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ngu-VOA Ndebele.